So we seek a descend of a VOA in the belly.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izolukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 28 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ulandula imbiko kamnumzana Sengezo Chabangu eyokuthi wachaphaza imali eyaphiwa ibandla ngumanyano we-European Union.
Ethina baba sithi nxa sikhuluma izinto sikhulume ngama facts asilawo ama facts kumbe I compelling evidence ukuthi okwenzakala ku CCC it is because of iZanu PF or it is because of I judiciary.
Agambe uhlelo lokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi oluthiwa luza khokhelwa zinduna luza phathisa na
ngenayo izinduna kumele zithathe information yonke injalo engayithi raw information injalo abantu bakhululeke bakhulume konke kuhlukumeza kwabo kwaba yikhophona.
Udubo lokusilela kwamanzi edolobho lakobulawayo luqhubekela phambili lanxa izulu lisina kuhle lezinsuku.
Ngoba into esifuna ngeyokuthi kudiswe ukuthi idolobho lakobulawayo idolobha crisis ukuze kusivule lama-potential partners kwangakuthi bephathine nathi.
Inani lezizalwane zeZimbabwe ezethekelele indawo zokuzilibazisa elizweni liqansile ngekhefu lekhisimusi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ulandule imbiko kamnumzana Sengezo Chabangu eyokuthi wachaphaza imali eyaphiwa ibandla ngumanyano we-European Union. UChabangu utshele inhlanganiso yezindaba e-site ngeviki edluleyo ukuthi uselobele incwadi uChamisa emtshela ukuthi achasise ngemali le engamadola eMelika ayizigidi ezimbili i-$2 million okuthiwa yaphiwa leli bandla ngumanyano we-European Union ukuthi iphathise kumalungiselelo okhetho lukancwabakazi. Kodwa uChamisa elova enkundleni yokuxhumana eTwitter esiyazakala ngokuthi iX uthe izandla zakhe zimhlophe ngoba engazange athathe imali. Sixoxe lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali saqala ngokumbuza ukuthi kambe liqiniso na ukuthi ibandla leZanu PF lisebenzisa imithethwandaba ukubhidliza ibandla le-CCC.
Ethina baba sithi nxa sikhuluma izinto sikhulume ngama facts asilawo ama facts kumbe I compelling evidence ukuthi okwenzakala ku CCC it is because of iZanu PF or it is because of I judiciary. Thina as far as we know abantu laba ba recallana omunye uthi him secretary general omunye uthi him president omunye uthi angikwazi kodwa as we go sithola sibona ama pictures bebo onke bebambene izandla abantu laba kodwa bazasitshela ukuthi hayi abazani angazi kumbe yiyo istrategic ambiguity leyo ukuthi umuntu uyabumazi kodwa upretend enganawo umazi into uyabuyazi kodwa upretend enganawo uyazi angazi kumbe yiyo phela istrategic ambiguity okuthiwa bahamba nyovani ukuthi umuntu uyabumbona ngani uyeza kanti uyale so angazi kodwa i-evidence asilayo ukuthi i-judiciary yiyo recaller abantu. As far as we know sile evidence kababa uChabangu othi ungu secretary general and wahamba ecourt illegitimacy yakhe yathestwa ecourt kwathwa nguye yebo ye u secretary general njalo ulelungelo loku recaller ama MPs asethe bona they are no longer part of a party ang secretary general kona. So tina asikwazi ukuthi kati strategic ambiguity lay, does it mean ukuthi bayenze ezinye izinto bebe sebesithi abakwazi kumbe bebe sithi abasazani? Is it part of the strategy?
Ungathini wena ngombuso welizwe ipolitics okhona nje kathesi?
Katesi ipolitics yelizwe must focus on creating jobs, dealing with the problem yamanzi kobulawayo, dealing ngendlela ukuthi ubulawayo ungcole kangakanani. Inhliki yonke khona obulawayo kumadorobha amaningi ufuze sidile layo, and kufuze ukuthi we work very hard to change its situation yabantu.
Ngiyabonga kakhulu my brother. A situation on the ground is such that the opposition ikona, and the opposition I see your triple C. Maningi ama opposition anjengabo Zapo, anjengabo MRP, anjengabo EFF Zimbabwe, anjengabo Transform Zimbabwe, anjengabo UNZA. Maningi ama opposition ayafunctiona. Very recently tinakatisile roadshow across Ibulawayo, across Imakwekwe. We were able to do our activities there, of course limited by our resources, but we did not have anyone interfering. And as I see the opposition in the space in Zimbabwe, and the space lesiana sile vacuum ngenxa ye triple C. Abantu bacabanga ukuthi triple C opposition yodwa eZimbabwe. It is not true. Maningi ama opposition including thina as EFF. So as far as I know, ilizwe is going ahead. It doesn't mean ukuthi ilizwe liyama just because i triple C labangani babo baya recallana kumbe sebe splitile.
Hello ke ngumnumzana Innocent Dibali, umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe.
The Voice of America, VOA.
Umkhokheli wezinduna kwinhlanganiso ye-National Council of Chiefs umnumzana Mchane Khumalo uthi izinduna sezilungele ukuqhuba uhlelo lokukhulumisana ngodaba lwegugurawundi olukhangelelwe ukuphawulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekuqaleni komnyaka ozayo. Lolu hlelo lujonge ukudinga ukuthi kwenziweni ukuze kube lokuxolelana elizweni kudaba lwegugurawundi. Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 abesigaba semandebeleni lenkabazwe okuthiwa babulawa libutho le 5th Brigade elalisaziwa ngokuthi igugurawundi ngeminyaka yabo 1980 ekuqaleni kwayo. Sixoxe locubungula izamasiko umnumzana Greta Volozas Banda oyisikhulumele njalo senye yenkosi zamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kote qinisweni ukuthi khona abantu abahlukunyezwayo ngabantu kumbe ngithi ngabantu bezinduna. Kuqondile ke njalo futhi lokuthi izinduna zibe yizo ezikhokhela lolu daba. Sinakanela ukuthi abantu bazakhululeka kakhulu nxa bekhuluma phambilini kwezinduna kulokuthi bakhulume phambilini kwamapolitician, ngoba besesaba ukuthi engxenye kuzathiwa ba-aligned kula ama political parties kumbe ku political party ethini. Ikho ke ngalokho ke mina nxa sithi ngiyakhamela mponani izinduna nxa singaluphatha kuhle lolu daba. Kodwa izinduna into engayitho, izinduna kumele zithathe information yonke injalo engayithi raw information. Injalo abantu bakhululeke bakhulume konke kuhlukumeza kwabo kwabayikho khona. Omunye lo munye akhuluma ukuthi yena wa-affectwa kanjani ekhululekile. Kuhanjiswe futhi khona oko kukhulumende kunjani. Ngithemba ukuthi izinduna zakithi zizakuba lezibindi ukuthi zithathe amazwi abantu njengobana enjani ziwahambise kuhulumende. Uhulumende yena ngoba bona abantu bazakhuluma ukuthi bafunani emveni kokuhlukuluzwa kwabo. Sikhangelele ukuthi uhulumende la nxa esethole leyo nto kumbe lawo mazwi akhulunywa ngabantu uza ekutha layo ngendlela ezasuthisa laba bantu abalinyazwayo. Kodwa nxa ngifinga ngithi mina kuqondile ukuthi izinduna zibe yize zakhokhela inhlangano njengaleyo abantu kabakhululeke bakhulume ngonke kwabahluphayo lalokho abakukhangelele
sike sabona kwamanye amazwe afana labo South Africa besenza imicimbi okwakuthiwa i Truth and Reconciliation ubona ngani yikho okungasebenza yini eZimbabwe
yeludaba olunzima uhulumende okhona onguyena okhokhelela wona lomsebenzi onguyena osenike izinduna amahlombe ukuthi khona bakhokhele wona lomsebenzi yindaba enhle kakhulu le esithemba njalo ukuthi uhulumende uzahlala esithembisweni sakhe phela udaba lolantu uyakwazi ukuthi udaba lolu lwaphathwa nguye uhulumende ngokwakhe abantu lokho besesaba lakathesi ukuthi kambe njona kuthiwa siyekhuluma lokho esizakukhuluma akusoze kusetshenziswe yini njalo phezulu kwena luhlupho olukhulu ke lona baningi abantwana namhlanje abangazoyise baningi abantwana abangazomalimawu baningi abantwana abangazodadewabo baningi abantwana abangaogogo babo baningi abantwana abangazi okhokho babo into ebuhlungu leyo kuningi okukhangelelwe ngabantu yikho uhulumende sithemba ukuthi uzakuba leqinisi angathola information leyo ayisebenzise ngendlela eyokukhulumisana umlotha ngonxa kukhulunyiswana umlotha kulokuxolelana akekho umuntu othi khona hhayi kumele kube le judgment okuthi kumele kubulawe bani kodwa kumele kukhulunyiswana umlotha so utshelelwe amaqini so ngithemba ukuthi uhulumende lokuqinisekile kakhulu ukuthi khona abantu abakhulume lokho abakufisayo njalo uhulumende angangeni phakathi kwalezi cela ukuthi izinduna kazihambe zodwa zihambe ziyekhuluma nabantu zona abantu bazo induna inye layinye kayiye khuluma lesigaba sayo ijele ikhulumisane labantu bayo kungabi le nduna enye ezasuka isuka eGwanda iye ekhe ngoba abantu kabasazwisisi ngoba abantu uyakwazi ukuthi khona ukungathembani phakathi nakwezinduna futhi labantu so sokumele ukuthi kuqine sivile izinduna ziqine ngoba zithwele umsebenzi onzima ngoba abantu balokucabangela ukuthi izinduna zenezi futhi nazo kusho ukuthi zithuliwe ukuthi zizoqeda nje kuphela nale ndawo kube kanti-ke ekuqinisweni mina ngiyazi ukuthi izinduna zakithi kazikho njalo izinduna zakithi izinduna ezibalulekileyo ezithembakeleyo
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izamasiko njalo eyisikhulumeli senye yenkosi zamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Umunisipala wakobulawayo uthi uzavalela abahlali baleli dolobho amanzi njalo nxa kungedlula ikhefu lekhisimusi emadamu kungangenanga amanzi aneleyo. Umunisipala ubesevale amanzi okwamalanga amahlanu ngeviki esenzela ukwalondoloza ngoba amadamu akhe esesitsha kodwa usuke wamisa lolu hlelo kancane kunsukwana ezedluleyo ukuze abantu bawathole ngemfanelo ngesikhathi sekhefu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Councilor ka Ward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Njoba kade kufinani sisasendile kancane for i-festive season ikhefu lona leli esikhangelane lalo but sithanda futhi nokujabula ngoba ukhanya inkosi sisikhumbulile izulu selisina kunje kathethe ngivela eHarare umgwaqo wonke loli zulu izulu lisuke kubavele belili zulu ene nithemba kathethe lokho lisina kuyinto engasincedisake ukuthi siphume kulolu dukosi esikile yindaba sibile sikhangeleyo futhi yamazinaleyo ukuthi sibe ne-council resolution about 2-3 weeks amaviki amabili amathathu aphelileyo sathumezake ukuthi hhayi sicela ukuthumeza-ke umeya wethu utankek wethu udirector wethu we-engineering ucommittee chairperson we-future wodwa ucommittee chairperson we-engineering ukuthi beyebona ama-ministers amakhathi ubaba umthuli uminister wethu we-local government ubaba uthando lo minister we-land water ukuthi beyexoxisa nabo ngoba into esiyifunayo ngeyokuthi kudicle ukuthi idolobhu lakobulawayo it's a water crisis city ukuze kusivule lama-potential partners abangafuna ukuthi bephathine nathi bezosincedisa-ke ngendawo yani ngedibolwane kamani lizakhangela ukuthi izikotsho zethu ezise-open forest naserochester esithi ngama-high yielding bowls ethu amaningi akhona kasebenzi kasekwanisi ukuthi enikeze-ke inani lamanzi kani arebe sinike zona kudala uzathola ukuthi umagogwe nezinye indawo ezangagoba azinakazele from i-aqifa engamandlovu umagoze nalawa so kodwa bathumile, I'm sure after ikhebu lonaleli bayabuya khona-ke ukuthi beyhlangana nabakhokheli be-government. Into esiyikhandla yona leyo ukuthi bantu bakithi sicele ukuthi idorobhu lethu lidistrict water crisis sibe ne-funding, direct funding ezancedisa-ke udubo esilabe koBulawayo.
Izulu uyatsho ukuthi linile, angenile yini amanzi emadamu?
Yeah, ukuthi kaphethe asikakutholi-ke from umanzinina wethu. Ngizaphatha ukungaxoxisana-ke and-ke ama-statistics ngoba is a very cooperative land. Yathi siyazisale zakhamizi ukuthi amadamu ethu asame kanje. Kodwa kukhona okuke kwathempela khona-ke. Emsebenzi ukuthi kube nombiko ukuthi behambe besiyahlola khona le madamu, sekungene inani lamanzi angakanani.
Inxa engakangeni ngemfanelo kusho ukuthi lizaqhubeka livala amanzi ikhefu lingadlula.
Kuzaqhubeka kunjalo bhurwabi, ngoba singakhangela ukuthi silo mthetho vele othi i-Water Act Japan u-Rule 21. U-Rule 21 uyachasisa kuhle kuhle ukuthi nawuleziphala zakho zamanzi unganathi zonke zawami, ngoba le nhlelo ukuthi vele zibingananga ngo-2024 uyabhantshi bevula ngesiphala lesiya, nyona ingananga ngo-2025 iyavula isiphala lesiya. So sinohlelo a-plan until 2027 kokuthi nxa amadami ethu lokhu esithethile sikwanisa ukuthi sibe sinikeza-ke izakhamizi zako amanzi but athi ngesikhathi esifaneleyo. Yikho-ke sizikhalela kakhulu ukuthi nxa into le ingayalokhu ithesisa indlela ehamba ngayo government masikami. Sibonile kubaba uMthuli Ncube eyenza i-national budget about water efaka 6 million indlela ilikhulu kangaka, which is not even enough for even i-funding yetobho lakoBulawayo ukuthi sisolve our water problem.
Lo-ke ngumnumzana Donaldson Mabutho, ukhansila ka-Ward 9 koBulawayo, ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Inani lezizalwane zeZimbabwe ezethekelele indawo zokuzilibazisa elizweni likhuphukile lonyaka nxa liqathanisa la kweminye iminyaka. Inhlanganiso yabaqatshi abakuhlangothi lokwethekelelwa kwelizwe lithi phakathi kwabantu abavakatshileyo ngesikhathi sekhisimusi abavela eZimbabwe bayisilinganiso sokungamashumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ukuhlaziya lolu daba uTabuka Ncube weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaqathi abakunhlangothi lwezokwethekelelwa kwelizwe i-Employers Association of Tourism and Safari Operators umnumzana Clement Mugwasi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amahotel lamakhamani lawa ayenza ama-activity vele kade egcwele. Amahotel amaningi lamalonje amaningi lapha edolobheni yale-Fallows vele kade egcwele kufika ubiza kuku-100%. Lama-activities lawo kade egcwele kakhulu. So ngasikhangela okay umnyaka lo odlulileyo. Umnyaka odlulileyo ka-2022 abantu kade bebalutshwana bijana because kade zisavelele ukusuka ku-COVID. So abantu abaningi kade bengakabi le mali zokuthi bakwazi ukuthi bavakatshe. Kodwa lo nyaka hhayi babuyile efikeleni.
Abantu abavakatshileyo abaningi bebevela ngapha
kakhulu abantu abavela lapha eZimbabwe, abantu beHarare, abantu beBulawayo, labanye abantu amadolobha atshiyeneyo babuyile kakhulu kuChristmas. Ngasikhangela okwenye leyi ezayo, sikhangele izethekele ezivekela kwamazwe atshiyeneyo. Ama-bookings ethu ababhalisiwe ukuthi bayabuya kuyathengisa ukuthi abaningi bakhona bavelela, abanye bavelela e-America, abanye bavelela e-Europe, yibo abaningi bakhona abazabuya kunye. Kodwa ku-Christmas abaningi kade bengabantu balapha eZimbabwe.
Bekuvakatsha abantu abanjani?
Sikade kubuya amagruphu atshiyeneyo, iimoli sikade zibuya zihlangene, abantu abadala nabantwana, wonke lezihlobo ezitshiyeneyo. Abantu abasahambe emakhaya ukuthi baqeda iholide basemakhaya, sebebuya kuma-tourism resort bechazeka bebonana benza ama-activity atshiyeneyo.
Kuyini okubangele ukuthi kube lezethekele eziningi ezivela eZimbabwe?
Ukumaketha kwethu elizweni sekule
sizokukhanya vele ukuthi abantu hayi bayazi izifisa sibuya sebenza into zonke zonke. Sibone futhi ukuthi lonyaka abantu abalapha eZimbabwe labo bayenzile ama esingathi ngama higher technologies into ezifana labo bhanki labo good swimming the like labo rafting abantu balapha eZimbabwe labo sebeyenza into ezinje kudala besikhathi kungayenziwa ngabantu abalapha eZimbabwe kukhathi kujala ukuyenziwa ngabantu abavelela kwamanye amazwe balapha eZimbabwe kade bejayele ukuyenza ama-needback activities afana labo cruise labo-helicopter flight lokuhamba phakathi kwama-follows kuthi laphana sibe le-COVID ama-borders wonke kade efaliwe abantu kade bengakwanisi ukuthi baphume elizweni besiye kwezinye indawo so bafunde imikhuba emitsha ukuthi bayakwanisa ukuthi bavakashe phakathi kwelizwe labo besechazeka lezihlobo zawo so imikhuba emitsha leyi kathesi sesiya phambili kungathela COVID wabonile sibile ukuthi umuntu uyakwazi ukuchazeka evakasha lapha eZimbabwe esekariba esematopo esevictoria falls esepen islands babonile abantu bezimbabwe ngesikhathi se-COVID ukuthi hayi umuntu uyakwazi ukuvakasha engaphumi phandle kwelizwe kungakabi nje-COVID abantu babejayele ukuthi kungaba le-holiday baphumele hambe kwamanye amazwe ukuthi babebona ngani kwamanye amazwe yiko okuchazayo ukudlula lapha kwezimbabwe sebona manje ukuthi ezimbabwe la ile notho ile ndawo ezichazayo eziningi lakhonokho sibebuya njalo so i-Victoria Falls ngenxa yokuthi yiyo indawo elomdumo omkhulu ezivakatsheni ibe labantu abaningi kakhulu abazelapha ngasigangela kwezinye indawo ezilapha ezimbabwe
Hello ke ngumnumzana Clement Mukwasi umkhokheli wenhlanganiso yabaqatshi abakunhlangothi lezokwethekelelwa kwelizwe Employers Association of Tourism and Safari Operators. Okwamanje ke sikhangela ezivela kumaphepha ndaba atshiyeneyo. Iphepha ndaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulabantwana abangamachumi amabili lasikhombisa 27 abazalwe ngelanga lekhisimusi ezibhedlela zakobulawayo. Iphepha ndaba lobulembu le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi imfundo izaqhubeka ibhadalelwa ngabazali ngoba kuzamele kube lokulungisiswa okuthize ukuze uhulumende abe nguye obhadalayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngelele enkundleni ngithi lishona njani basakazi hayi sinzile usengezo Jabangu khuluma lozenzeke Ntebele impela uyezwakala ukuthi ulelunda impela uyinkunzi impela hayi uyabusa impela usengezo Jabangu iTPC singeyakhe uyiphethe uphethe lamakhoti uphethe yonke into usengezo Jabangu uyazwakala impela ukuthi amandla unawo kodwa ke umbuzo ukuthi kade amandla lawa usengezo Jabangu onawo kangaka uwathatha ukuze ube lamandla okuhluthunela unelise zichamisa iqembu lakhe amandla uwathatha kuchaba umbuzo ukhona lapho ngoba uyezwakala impela ukuthi ufuna ukuchitha yonke into ufuna ukudiliza lasephalamende uchaba nguyoziphetheyo uchaba nguzwakala sephethe yonke indawo njalo uzwakala ezichaya isifuka impela eziqhenya ukuthi empeleni ufuna ukudiliza yonke into umbuzo yikuthi uma seqedile ukudiliza kube sokusiba njani umbuzo ukhona lapho ngoba empeleni uchaba ngeqiniso usebenza lamakhoti usebenza lezano ngoba kanti amandla wonke lawo wathatha ngapho okudiza kodwa kuzavela useduze ukuthi kuvele kunini abantu bethwele nzima behlutshwa abantu iminyaka eyi-43 years abantu lokhu behlukuluzwa izano kambe ithemba esinalo ukuthi izano isingaguquli ilizwe likuphi akula zero
ngokukhuluma ngoRejoice Chuma khuluma ngeGoli ngifuna ukuphendula ngenkulumo kaGawule uGawule uthi umgabe nguye ofanele evume izono ngeGoground uze likhuluma nini iqiniso umuntu omdala emdala kangaka yini ongakwazi ngeGoground ukuthi kwahamba kanjani yini ngafuna ukukhuluma iqiniso gawule emdala kangaka utsho ngoba engazange abele isihloko sakhe sabulawa igugurawundi ibe khuluma kanje ngabula isihloko sakhe ngabe uyakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi kwahamba kanjani gawule funda ukukhuluma iqiniso umuntu omdala ungachayi nje ifihle umphini kuchaza into esiwe segcekeni ukuthi hayi igugurawundi yaqedwa yayiqalwa yini yenziwa yini kwaphela kanjani ungayisabi ukukhuluma iqiniso gawule isihloko zethu zaphela thina abanye igugurawundi ungasitsheli ngomgali ngoba onidlunatha uyahola uthola konke ngabe kawutholi konke ngabe uyalikhuluma iqiniso egawule ngiyabonga
basakazi bethu linjani sazo estudio 7 ayi siyancenga wakithi sizokuhle imali ngabe basazi ukuthi ikhisimusi lidlale kahle liphila lonke hayi siyabonga kakhulu singakubongela lokho senimpilo enhle mpela ma ngabe lisidlale kahle ikhisimusi ukuthi liqhubeke lingene futhi eminyaka nomutsha sonke bakithi isiri lamasisi amahle ama-champions ukuthi wakithi kungathi ngabe bengene kuma bedlale kahle ikhisimusi bantu kanye le-leader yethu uchamisa wonke nje ama-leaders ama-MPS sathi senimpilo enhle siyabonga ama-students 7 siyalibonga kakhulu ngamasisi amahle siyabonga kakhulu
Hello, bantu ba Studio 7 ninjani bantu basilethele indawo ezimnandi mina nginenkinga nobaba uGawula lo ubhilivi Gawula lo uyisikhulumeli sezanu PF akusiyisikhulumeli sabantu bakithi abamathebhelele uyisikhulumeli sikamnangakho so angiyiboni mina into oyikhulumayo le ngqondo ithi noma yinini ubhilivi Gawula lo angazi ukuthi yena akeza ukuthi into oyikhulumayo iyanuka mlonyeni wami
Studio 7 ninjani balaleli nani nonke basakazi hayi ngikhulume ngale ndaba kababa uGawula liyayikhulumayo ukhuluma ngathi ngumntwana omncane ungumuntu omdala mayethi umgabe nongiyena umnikazi womlando okumele ashiye eqolisile ukhuluma njengengane kimi umuntu okumele aqolise nguyena lo osephethe manje ngoba lo esikhuluma ngaye akasekho akaqala aqolise yena nangakabi kuwo ezeya ebantwini eyohlawu uqale ngoqolo phela uzithani bawuxolela ngeke uhlawuhla uzohlawulana engezwa ngumuntu abantu bamxolela kumele aqale aqolise yena phela uma uwone uba uma abantwana sebemele bebhada behlawule lelo cala kumele beqale beqolise kuqala ifo bezohlawula baba uGawula ngakhulu njengengane encane ungubaba ukhulile umuntu ecwa njengomuntu omdala akhulume amazwi omuntu omdala
into Studio 7 thina asikhaleli ukuthi sibuswele indebele kumbe sibuswele ishona all what we want is good governance sifuna ukubuswa kuhle lisibuze nge-constitution esayibhalayo ndile lapho ukuzazi sibuzwe ngumchamiso besibuzwe umnangako akuziphi
salibonani bantu bakithi hasi indaba kancube le inzima kakhulu asazi ukuthi kanti iinkokheli zaleli bandle libusayo ugovernment wakhona unjani angacabangela abantu angabheki isimo selizwe kanti sokumele ukuthi thina sifeleni ngoba umbuso lo ilizwe liphethwe yibo yibona ababulala ilizwe baphinde phezu kwalokhu namanje basasibulala nathi ngokusic ndezela ukwengeza intengo nama-tax laba engezayo ayikho into yokuthi kuthiwa i-passport liyengeze ngo-$80 leyazi nje mara malikhuluma nge-$80 ukuthi likhuluma ngani selihlambalaza ne-US ne-current yase-America i-America ayikwenzi lokhu lina selithatha i-US dollar liyenza ngathi ngama-bond hayi bantu bakithi kunzima khona manje sineenkinga eziningi kuleli lizwe thina sibheke i-budget yokuthi sizozwa kuthiwa izikolo zizorenovatwa namaklinika renovatwa imiduli ibolile amapenda amakliniki vele akusazakala ukuthi ipendi yakhona ngiyawuphi unyaka kuyaxexebuka impahla ngaphakathi ibolile akunanto ehamba kahle ngendlela kodwa ugovernment wethu ubhizi wengeza ama-prizes wengeza ama-taxi ngendlela engayisiyo total hayi kunzima kalo ugovernment wakithi vele yena ungokwakhe nje ufuna ukusibulala akasithandeli ukusisebenzela elizweni ufuna nje ukusisebenzisa ngendlela yakhe afuna ngayo manje yilizwe elinjani le sicela abantu abaphucukileyo bantu bakithi abantu abanengqondo yokuvuselela ilizwe hayi lo government obusayo nabo mncubela bafuna ukusibulala basiqeda nje ngale style sabo lesi
linjani Studio 7 ngithanda ukulibingelela lonke egameni elihle shwa bengicela ukubuza baba uGawule ukuthi umnangako ungathi involved phakathi kwegugurawundi ebulala abantu bakithi wemsekile lawe kahule shuwa baba kahule shuwa endambona ukuthi sibili ngiqinise elihle wena ulindebele sibili sibili kho indebele sibili kho sibili haya mboni hamboni silukhona ukuthi bada akuna nyone ozeni yandiza phezulu yangahlali phansi but inyembe zabantu ezokukhalaza ngalezi one day uzazibona kuphela yakutshela baba ugawule into zona ezozeni ozenza ukusupport umuntu wachitha igazi lengayo emandebeleni uthi umuntu ofana aqhoze umgadi bonke bonke lomnangako bafana ukuxolisa bonke bafana uguqa ngedolo uze umnangako uzoxolisa phakathi komphakathi wesindebeleni baba ugawule ubothi nje one day mfowethu uhamba nje la uthi ukuzibuza uzinuka amakhwapha uzibuze sibili ukuthi kathi mina lindebele na hey unkulunkulu shuwa and one day phela kuyenzakala so mbijana mbijana unkulunkulu yabekele ukwenze konke ukwenze konke ukwenze kodwa likukhona elamiliwane
studio 7 ngabe njani kodwa ngibingelela nonke baku studio 7 nabalaleli baka studio 7 ukuthi philane ngoJesu ngithi kini nonke yabona ngithanda ukubingelela abazali bami abasekhaya kunye nengane zami babingelela ngegama lenkosi ngithi bangene umnyaka omusha bengabaphilayo unkulunkulu angigcinele wona mina ngisegoli ngihlulekile ukuthi ngiyofika ekhaya indaba zokuthi hey kuzima ngoDisemba imali ayikho siyabonga
lathi siyabonga igama nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.